uZulu ilakhulu abaphila ngokuthenga bethengisa impahla bakhala ngokungavulwa kwemingcele ngokupheleleyo. Imota zikaZulu kunye labomalayitha abavunyelwa ukucapha imingcele nakugcwele leZimbabwe, kodwa amabhasi yiwo avunyelwayo kunye lemota ezinkulu zohlobo lwamatrak. Kodwa kusukela neviki edluleyo, iziphathamandla zemngceleni zibikwa bezithathela abamabhasi impahla osekuthiye abaningi bekhonona. Usomabhizimusi wakoBulawayo uMnumzana Edwin Lobo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende elokhu evale imingcele yelizwe.
Kulimaza kakhulu ke abantu ke abafuna ukukrosa bevela kwele South Africa bebuye eZimbabwe, kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa, ikakhulu ke abantu abazisebenzayo. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe yilizwe labantu abazisebenzayo abaningi, abantu abaqhathwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Yikho-ke nxa amabhodi evaliwe kutsho ukuthi-ke abasela-ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe, ngoba abantu abaningi bephila-ke ngokuthengisa. Nxa bengasenelisi ukuphuma-ke bahambe-ke e-South Africa, sokubanzimela sokusiba nzima-ke ukuthi bazaphila njani.
Lokhu kugcizelelwe yingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ukuthathelwa impahla okwenziwe nguhulumende nesihluku ngoba impahla le izasetshenziswa ukudinga amavoti kukhetho oluzayo.
Ukubanjwa kumbe sithi ukuthunjwa kwezimpahla zikaZulu ovela eGoli yisihluku esimangalisayo. Ye, siyazi ukuba amafektori ethu avaliwe ngenxa yemithetho kahulumende engakhi umnotho. Kanti-ke siyazi ukuthi ukudla lokhu lezimpahla lezi ezithunjwayo izanu izazisebenzisa ukuthenga amavoti ngokhetho oluzayo. Uhulumende uthi yena kulobuqili obenziwayo eBeitbridge, kodwa akusiqiniso lolu lulunya kuphela. Kambe ubuyanga bubhahile kunje kanje ungikhona uyabulisa uthatha lezimpahla zabantu bakithi? Hatshi, lokhu akuyekelwe lokhu.
Isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyeBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukuvalwa kwemingcele sokuphazamise amalunga enhlanganiso yakhe amaningi.
Ye, sokuphazamise kakhulu abantu abakubhizinisi lokuthenga bethengisa. Njengoba sazi ukuthi abantu abaningi vele kade bephila ngakho kungaqalisi indaba ze-lockdown, so kutsho ukuthi abantu abaningi baphazamiseka sibile empeleni. Kodwa-ke abanye sebekhangela ngaphakathi, sebesebenzela khonapha elizweni. Sethemba ukuthi nje wawuthi sokuthiwa kuzaba le-Zimbabwe International Trade Fair, engxenye amabhoda asezavulwa because kuzabe kukhangelelwa ukuthi kube labantu abazangena bavela emazweni alawa esiyakhelane lawo. So sinakanele ukuthi engxenye ngesiphangiphangi nje ama-borders azovulwa. Kodwa ebhizinisini sibili kube indaba yokuthi abantu abaningi baphazamisekile kakhulukazi.
Usomabhizimusi uNdlovu laye uthi impahla ethathelwa abantu izasetshenziswa ukuhuga abantu ukuthi bavotele ibandla le-ZANU-PF. Yona ithathelwe uZulu ophakathi kodubo.
Kuyadanisa ukuthi-ke ilizwe leZimbabwe lokho livalile umngcele walo lelizwe leSouth Africa eBeitbridge. Kulimaza kakhulu-ke abantu-ke abafuna ukukrosa bevela kwele South Africa bebuye eZimbabwe, kumbe abafuna ukusuka eZimbabwe besiya kwele South Africa, ikakhulu-ke abantu abazisebenzayo. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe yilizwe labantu abazisebenzayo abaningi, abantu abaqhathwanga baye befuna ukuhamba eMzantsi Afrika bayehoda izinto abazithengisayo babuye bezozithengisa ekhaya. Yikho-ke nxa amabhodi evaliwe kutsho ukuthi-ke abasela-ke esingathi i-source of income abantu abaningi elizweni leZimbabwe, ngoba abantu abaningi bephila-ke ngokuthengisa. Nxa bengasenelisi ukuphuma-ke bahambe-ke e-South Africa, sokubanzimela sokusiba nzima-ke ukuthi bazaphila njani, ngoba bengabantu-ke abaphila-ke ngokuwoda bebuya bethengisa lapha ekhaya.
Uhulumende yena uthi imingcele ayimelanga ivulwe ngokupheleleyo ngoba esalisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elingangena elizweni livela kwamanye amazwe, ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa uqhalile njalo ulolaka lokusabalala nesiphangiphangi.